Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela im studio 7 ngolwesithathu umhlazi ku 17 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo.
Kodwa abanye bathi uhulumende usebenzisa imigoqo ye-lockdown ukuvimba abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase.
Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi laloba bebesithi bayizile i-lockdown.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheke kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa. Umtswangwa uthe bathethe lelinyathelo ngenjongo yokukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ukuze kuvinjwe kumemetheka kwegciwane leli ngamandla okwesine kumbe i-fourth wave ngesilungu. Umtswangwa ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ngobunengi. Umqondisi wenhlanganiso eqhuba inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus iZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Sibanda uthi kulungile ukwenziwe nguhulumende.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo ngalesi sikhathi siku-level 2, njalo kutshengisela ukuthi lokhu kusadingakala ukuthi sivimbezele lo mkhuhlane, ngoba ngokukhulunywa kwengcwethi lalaba abakwaziyo bathi khona singangena ku-fourth wave, esine i-wave, kungagcina kusiba njalo lo monakalo omkhulu kakhulu nxa uhulumente engasoze sithi agcine nalowo level 2 ukwenzela ukuthi kungamemetheki lo mkhuhlane.
Yebo, umkhuhlane ukhanya wehlile kulezinsuku ngoba balutshwana abatholakala belawo kumbe ababulawa yiwo suku ngosuku. Kodwa ezikolo lapha siyabona ukuthi ibanjwa mihla ngemihla abafundi belomkhuhlane lo. Njengenhlanganiso ephatheke kumsebenzi wokuvikela lomkhuhlane nxa libhoda ngezikolo, lingathi bavikelekile yini abantwana?
Izikolo eziningi abantwana abala ama-PPEs okokuzivikela, njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi ikakhulu bona abantwana bezikolo bezikolweni ezehlukeneyo bakhohlwa ngokuthi lomkhuhlane lokhu khona. Ngakho-ke ngenxa yakhonokho uzananzelela ukuthi uyamemetheka kakhulu kibo. Ngakho kuyadingakala ukuthi kukhankaswe ezikolo, njalo laba asebebakhulu asebedlule over 18 bona kumele bakhuthaze ukuthi bezama ukuhlatshwa lapho.
Uhulumende uthi liyanda inani labantu abahlatshwayo kulezinsuku, kodwa nxa sikhangela amanani ilalokhu akuloyisayo uhulumende ngamanani amancane kakhulu. Kuhlatshwa abantu abakubo 10,000, 15,000 ngosuku, kwesinye isikhathi kuhlatshwa abalutshwana kakhulu. Kodwa uhulumende ulokhu esithi ukhangelela ukuba esehlabe abantu abantu abangu 10 million ngompalakazi. Kambe ngamanani esingawajabulela yini njengelizwe amanani abantu abahlatshwayo kulezi insuku?
Ambona ngani kuqhakathekile ikho thina njengamabandla besikhulumele Ministry of Health ukuthi sifuna ukwenza umkhankaso emabandleni engxenye yesikwane sokudinga over 1 million abantu abangavaccinate. Umkhankaso esifuna ukulontsha kusiza nje amaviki onalawa sizawulontsha sihlanganela labantu beMinistry of Health labakhokheli bamabandla ukuze kungenwe emabandleni senze lo mkhankaso lasebulenjini kuma youth asemachurch. Leli nani esilalo kathe silutshwana kakhulu ngasikhangela ukuthi sifuna ukufika ku 10 million ikho kuzadingakala ukuthi kukhankaswe kakhulu ukuze sithi siyafika ngale kubo January kubo February ayi inani lethu selikhule selibe likhulu.
Umnumzana uSini Sibanda ngwenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo unkosikazi Mutswangwa wazise ukuthi idale le cabinet livumelane ukuthi kusiyafika umnyaka ka 2025 uhulumende ulohlelo lokwakha izikolo eziyinkulungwane ezintathu 3000. Kusenjalo amanani awethulwa lugatsha lwezempila kahle aphansi kakhulu okokuthi ezinye ingcwethi kwezempila kahle zithi ukuqhubeka ilizwe lisebenzisa imigoqo ye-lockdown akuhambelani lamanani la. Izolo ugatsha lwezempila kahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amathathu lane 34 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kunyanga isanda kwedlula bekubhubha abantu abafika phose ikhulu 100 ngalanga linye. Okunye okwenza abantu basole ukuqhubeka kwemigoqo leyo ukuthi abebandla elibusayo bayenza imibuthano kungelani lemigoqo le. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Kulusizi ukubana iCovid isiabhyuzwa isisetshenziswa kakhulu ukuncindezela abanye abafuna ukwenza inhlelo zabo. Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi lalo babebesithi bayizile i-lockdown. Uma ukhangelile inamba labantu inamba yabantu ehambe yahlangabeza ubaba lo evela ngaphandle kwelizwe ube lama 1000 amaningi ukuthi uyabona ukuthi inamba bona bathi abantu behlangane ngayo aba uma kusenziwa ama party activities iCovid kayinakwa. Kodwa abanye bengayenza anything bahlukunyezwa. So indlela yokuzimbela abanye abantu ukuthi bengenzi anything. Indlela yokuvimbela ezinye izinhlanganiso ukuthi zingenzi anything. So bese kusetshenziswa into yeCovid.
Uhulumende uthi amanani abantu abahlaselwe yiCovid-19 ezikolo asedlile. Njalo abakho labo abagula kakhulu abaku-ICU. Singathi kodwa uhlelo lolu uluphethe kuhle yini?
EZimbabwe akulanto okuzafa kwathiwa iphethwe kuhle ngaphandle yibona laba abantu. Akukho esingathi kuphethwe kuhle. Abantu lapha eZimbabwe baphila ngentando kamlimo. Ungabakuza ukuthi kuyini abakwenzileyo, kuyini abakwenzayo. Okuthi engicabanga azithaya isifuba ngakho uzathola ukuthi akukho abakwenza. Inhlanhla ukuthi abantu kungabi lama body bags adodwayo abantu besifa. Ungababuza ukuthi uma ungathi wasibili siseviye what contingency measures elilawo elingawenza ukuthi livikele umkhuhlane akulalutho. So bavame ukuzithaya isifuba inkosi yesikhokhelele lamalinda asincedayo not uhulumende.
Kuyini ke okufanele uhulumende akwenze?
Uhulumende konke angakwenza okungcono nje ngokuhlukene lalokhu akwenzayo. Ngoba kathesi okokuqala uma kuyikuthi sivikela iCovid akuthi uma kungezelelwa amalanga wonke umuntu observe ama-COVID protocol. Ayikona ukuthi kuthiwe namhlanje uye emazone yabuye uvela ngaphandle kwelizwe kuthiwa abantu abahambe behlangana naye. Jikijingi nangu Emerson sese echirethi uhlangana lo jiji lwabantu. sizame ukuhlanganisa abantu uma kuyikuthi isivikela iCovid. Uma kuyikuthi yena ufuna ukuhlanganisa abantu kavumele wonke umuntu.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu libikwa liqansa. Kuyona le iviki kube lodaba emaphephandabeni akwele South Africa olomunye undoda odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ethole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo. Ngesikhathi esedluleyo bakhona abadabuka eZimbabwe ababotshwa bethathela imali abezimota ezithwala imali. Kodwa amanani awethulwa nguhulumende wele South Africa atshengisa ukuba inani labokuza abasemajele akwele South Africa liyisilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 7% kuphela. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibonge msakazi. Iqiniso yikuthi impilo lapha eSouth Africa ayilula njengokuba umuntu nxa eseZimbabwe eyicabanga. Abantu nxa beseZimbabwe babona abantu abavelela kwele South Africa begqoke kahle mhlawumbe amajwabu engana ayacazimula bese becabanga ukuthi impilo eSouth Africa imnandi. Ayikho mnandi impilo kuleli lizwe ikakhulu ebantwini abavela ngaphandle. Akulamsebenzi, akulamali, abantu bayasuka ekhaya besiza lapha eSouth Africa umuntu ecabanga ukuthi hayi uzofuna amadlelo aluhlaza. Kodwa ekufikeni lapha umuntu athola ukuthi impilo ayinjengokuba kade eyibona ngelihlo leli kade eyibona ngalo, kube nzima kungatholakali umsebenzi, kungatholakali lasibiso ukuthi umuntu adle. Abanempilo baze bahlale lasemgwaqweni kungela ndawo zokuthi bahlale, baze badle lasemgonyeni yezibi. Kusukela lapho ke umuntu usesenza loba yini engamphilisa. Njalo into ebonakala iseduze elula yikho ukuthi abantu bagcine beyizigebengu, abantu bagcine bebamba abantu inkunzi, abantu bagcine besenza izinto ezimbi kodwa ezizabasheshela ukuthi zibanikeze imali yokuthi bazame ukuphila. Okunye umuntu ufika besejoinana labantu abavele beyizigangi lapha base bemtshela ukuthi hayi lapha impilo yokuthi umuntu ayenze ukuganga lokho. Ngoba umuntu mhlawumbe sehlupheke kakhulu le mpilo leya kade ecabangela sifike yangabi njengalokho kade kucabanga, ugcina esephephela kikho ubugebengu lobu. Nempela umuntu obelungile simbone siyisigebengu esikhulu kakhulu.
Manje pho nxa izizalwane zakwele South Africa zibona khona lokhu okwenzakalayo ubugebengu lokunye okunjalo okuthiwa kwenziwa ngabeZimbabwe, ngokubona kwakho ayisikho na wokugcina kusenza lokho okuthiwa yi-xenophobia?
Yebo, khona msakazi, kunjalo. Abantu balapha eMzantsi Afrika abayizalwane zalapha ukuzwa lokubona ukuthi ubugebengu obuningi benziwa ngabantu bokufika lapha eMzantsi Afrika kuyabenza babe lenzondo kakhulu ebantwini bokufika. Bese sesibona ke kusenzakala izinto ezinjengelezi zezonophobia, ukuhlaselwa kwabantu bokufika. Kuvele nje khona ukuba khona kwabantu bokufika elizweni laseMzantsi Afrika akusiyonto ethandwa ngabantu abangizizalwane zalapha. Pho nxa sokuphinda kusiba lokubi okwenziwa yabantu bokufika kufaka umthelelo omubi kakhulu ebudlelwaneni obukhona phakathi kwabantu South Africa labantu bokufika. Abantu beSouth Africa bagcina belenzondo yokuthi abantu bokufika basuka emazweni nabo besiza lapha eSouth Africa bezokwenza ubugebengu, bezobatshontshela, bebabamba inkunzi, bababulale. Yebo, basuka bakhohle ukuthi la bakhona futhi labanye abangabazizwana zeSouth Africa ezikwenzayo lokho. Kodwa ilihlo labo nje lihle libheke kakhulu kulabo bantu bavela phandle ukuthi nxa kuthiwa bayenzwe ubugebengu kuhle kwenze inzondo yabo ebantwini bokufika ibe phezulu kakhulu.
Unkosazana Victress Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7 Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawk liludaba lokuthi inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi isiqede ukucubungula udaba lweZimbabwe kodwa kayisoze iphathise leli lizwe ngoba lilezikwelede eziningi kakhulu. Iphephandaba le-Chronicle liludaba lokuthi iqula likahulumende izolo lifike emzini kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo e-Hillside kobulawayo. Umoyo obhubhe ngomvulo kuyona le iviki ubikwa ezangcwatshwa emathuneni e-Heroes Acre eHarare. Okwamanje ke sikhangele zivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Cuba abikwa engene esitaladeni avimba ukutshengisela kade kuqoqwe kulelo lizwe ngabasola uhulumende. Kodwa abadabuka kwele Cuba behlala kwamanye amazwe abalisa elemelika batshengisele. Abalwela amalungelo bakwele Nigeria bancome umbiko kahulumende omumethe okumayelana logatsha lwamapholisa oluthiwa SARS olwavalwa nyakenye ngemva kokutshengisela kukaZulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani balaleli beStudio 7, linjani kuzindawo zonke bakithi la kufinyelela lukhona leli phimbo. Amagumbini amanomhlaba okhulumisayo enguSylvester Maphosa, owako Jonas ngesigaba, ngaphansi kwenduna uMasendu endaweni yasePlumtree. Ngivingelela ngikwele South Africa endaweni yaseCape Town. Ngiqhuquzela umphakathi wakithi wonke bakithi ukuthi njengoku izulu liqalile nje ukuna siyena emakhaya siyolima sizondlela imindeni yethu ngokudla esizenzela khona bakithi. Umhlaba esiphila kiwo usufuna abantu bazisebenzela ngezandla zabo, into zokuphiwa leza zihambi. Ngibulise bonke abantu abasemakhaya, ngibulise wonke umndeni wangakithi kwamaphosa, labo komalume eBhangale. Ngibulise bakithi, anginawo amaningi engabi kakini, ngiyabulisa kuphela. Amen.
Salubonani kuStudio 7, njalo njani Studio 7. Sikhala abantu belabezana abantu besitshela amanga bathi lizwe liyalunga, lalunga lizwe lifike lisesabe kati nje.
Amatshona amahle abantu beStudio 7, siyabakhulu ukuhlangana lani kuStudio 7. Mina ngumhlali nguTimothy Mhlanga, umhlali weGwanda lapha. Okokuqala zabulisa bonke abaphethe isigaba sakithi, kakhulu zabonga kakhulu sebo kwami ubaba uNdlovu babazala futhi ngenxaye. Mbonge konke lesigaba sakithi ukuthi khona singani sizibeke kahle ekukhangeleni. Into enhlupha lapha yikho inje kusene COVID-19 la, ngingabuza kakhulu ukuthi khona sitshatshwa nini, ungani amalanga akhona akwebalwa kangani kacedakala ukuthi khona yini esingahlatshwa ngawo. So besicela ukuthi khona sincedise lapha balimi bonke weGwanda lapha, especially Sinokani i-19. Isilimo lifanele isilimo kakhulu, isifinimo esifishane njengoba libone ukutshisa kona ngani kuyaphambili. Ilimi izilimo ezingane ziphansi ezingasuzeza ukuthi umumbu ngicela ukuthi lekele umumbu lingaqali sibili, umumbu vela ulifikise ngaphe. So ngiyabonga kakhulu ukuthi abalimi balincedisa lapha lalapha, baye bayenze igajobho lapha lalapha. Kodwa umkhathi wakhona uyalile, ngiwani sokutshisa futhi kuvumbuluke kona ukutshisa i-12 lezingane siyayesaba. Kodwa ndethemba lokuthi khona abalimi sinceda nxa sethi senezulu ukuthi khona iziphi izilimo esingaziphangisa ukuthi sizilimo ezifishane. Wasilabo lapha belakuba kanti bafundisa ezingadini. lapha lapha siyabonga
Studio 7 Studio 7 hey Gibbs vakamthembo sikhuzeleni amashona please sikhuzeleni amashona bekele kuzoinvader ubulawayo ba invader emaplazini kathi sefu ifunga invader ubulawayo andi zwile ukuthi nge Wednesday Thursday benzeni lapha ku 55 hayi 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 madoda isikila amashona isixolele mbijana ngobulawayo emathibeleni sikhuzeleni amashona Gibbs labo ntungameni komo khona besiyekele thina ngasiya rari siyaba invetele into zabo khonale abasikele into zethu la hayi zamanini lisikhuzile abantu laba libatyela ukuthi sesikhathele ngabo yikho sisithina komthwakazi sifuna ukwehlukana labo lathi sibe sizothe labo bebodwa hayi besihloniphe abantu laba besihloniphe vakamthembu khumisana labo
salibonani salibonani ku Studio 7 okhulumayo uJosephat Moyo siyezwa konke okukhulunywayo lamaboys alabo pha abantu beMDCT okunye siyakubona kusenzeka kuyabe kungaso ZANPF kodwa ngendlela yokuthi ZANPF yiyo esarula kumbe ngithe sabusa ngendlela yokungafaka umthetho uqine sigcina sesithi yiyo ngoba kusuka sokufana lomuzi kamazakhela ongela mthetho siyacela ukuthi iZANPF ingakuyekeli khona lokhu ube yona iyakudingisisa ukuthi ipolisa lelo belithunywe mbani lize libabophe labo phugeni ngajabula i-audio lema ingafunda iZANPF emthethweni idonsa inyawo kuthi ma kuyinto embi begijime kakhulu ipolisa leli bekumele ukuthi liphelelwe ngumsebenzi kufana labantu abaluthayo kulabantu abaluthayo kugcine kunganithwa abathunyiwe bengathunywanga kodwa ngendlela yokuthi kuyabe kungenamthetho kugcina sokuzingenela abanye bejontsha so sithi le ZANPF ayiqinise ma isasesikhathini kuyiyo busayo asazi ukuthi u-2023 kusiyafika u-2023 ayibi rule ngesifiso sethu nje ngendlela ehluleka ngayo besifisa ukuthi kiphume ikuyephumula kuke kubuse amanye amabandla ingarobi yona siyehlulekile straight umuzi kamazakhela ongelamthetho iZimbabwe alike lizama ukuthi lizama ukutshintsha kusiyafika lesi sikhathi maybe singalizwela so lani izihlobo zakithi emaZimbabwe sitha sambeni siyevota ngokuningi sivotele la amapolitiki iZANPF ayivotele njengabantu ababo bombana bodwa
Kule siyakhala kakhulu siyakhala kakhulu kuna futhi ibutho lokhelangenayo into ayihambi kahle nje ibutho naphaza msimani ayisebenza abantu sebesebenza hayi ngendlela esihlupheka ngakhona so kube ngabasile sibhama baselidula straight lonke sibili bandla ngeZimbabwe leli libambile ngoba sina sinda masisola sizo azisola ibutho lota sisola lonke ibandla lezano PF siyalisola lonke malinje lokho kwahamba ubaba omgabe into into zonke nje kulanti hamba kade umgabe nje bechayindiva nje kuzwakale nje bekukhuluma kuzwakale nje kodwa ke manje nje ngathi kufaka umntwana nje sihlalweni
siyakhala kakhulu imisebenza isekho na iSouth Africa umhlaba uphelile kodwa nje imali igcwele nje eZimbabwe lapho ukuthi nje into nje imiswe kahle kwazi ukuzodinga ekhaya awubakithi shuwa nina bakithi
ivuka njani sakaza omuhle ku Studio 7 labalaleli hayi ngithi ngiphawule ngale ndoda abantu ngikhaliphani phukeni ethi abantu bafuna ukuyivulala hayi kusokala badala ukuthi vele i-MDCT idlale ZANPF uyamuzwa nje maye phawula kanti umehluko wamapholisa leZANPF kuphi mayena ezasitshela singabantu ukuthi yena kafuna ukugcona iZANPF ukugcona ubani ngoba amapholisa akontrolwa iZANPF hayi ophukeni mani bengayenzi kanje laba bantu mani kabame nje eceleni nje bengabi bekhohlisa abantu ngentinyeko ngoba vele kusobala ukuthi ayikho into abazasezela yona singabantu baseZimbabwe ngoba vele bayizana ukusegcakeni nje amaqembu azama ukuthi alwela abantu nje i-MRP lele MDC Alliance lele ZAP izibe ngcono hayi bona beyi-MDCT nje hayi abazame nje ukubeceleni nje hayi ngiyabonga athe ngidlulise lokho nje ukuthi angathi yena kade befuna ukubulala akula umuntu ofuna ukubulala nje hayi ke yikho lento oyikhulumayo nje uyizalo nje ngokwayo nje into zabaqhinga lezi ngiyabonga
ngibe ngicela futhi lapha ku Studio 7 ontungamili nabo gifted bengingathanda nami uma kuphawulwa lana kuma video call lana ku Facebook nokuhlala kukhulumamele abantu bekhuluma laphana nabakubizwa nabamaqembu bengingathanda nje ukuthi na uma kuvumakala kwenendlela singena ngayo nathi siphawule singazi ukuthi kona kungenwa kanjani, kodwa besingathanda ukuthi nibe nendlela nathi nisazise, ngoba ngeke singene sonke vele. Kona bengithanda ukuthi ngeke ngingene ngempikane, ngifuna ukubuza kakhulu kuqembele ukusayo nakula amanye aphikisayo ukuthi sike sibuze nje ukuthi kahlekahle yini into abayibonayo eyenzakalayo engayenza ukuthi sibe silokhu sibona izano iyiqembu kufanele kuseliye phambili. Kakhulu njani laba abanye abathi kunedemokhrasi, kodwa uma uthi yabheka iZANU PF ayinayo idemokhrasi, ngoba into efuneka uyibuza ukuthi kungani kuthiwa iZimbabwe kunedemokhrasi kodwa but uprezidenti ubusa 40 years engaphumanga esihlalweni, why bengakopi kubobotswana South Africa omakhelwane amanye amazwe athuthukayo ngokuthi uma befaka opresident it's only first term ne second term kube ne term ezimbili kuphume kungena omunye ukuze amathuba emsebenzi avuleleke kuwonke umuntu. So befuna ukubuza leyo nto kakhulu ukuthi kungani bona bephushele ukuthi ama-president angene engaphumi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seFlorida siqhubeka sikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19. Lesi sigaba sibe labantu abedlula ikhulu lamashumi amane 147 ababhubhe ngempelasonto. Esilandelayo kumanani la isigaba seCalifornia esilabantu abedlula ikhulu lamashumi amabili 125 ababhubhileyo. Sixoxele sala neseZimbabwe esihlala esigabeni seNew York, khona okulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababhubhileyo ngempelasonto. Umnumzana Busani Ntini.
Hayi, umhumo we-coronavirus we-pandemic kulobubelo eMelika. Siyazi ukuthi nxa sikhangela iMelika jikelele, ungakhangela ama-cases amatsha ngelanga ngelanga, so kusifale 61,000 abantu ababhubhayo ngelanga ngelanga, ku-average ku-464 ngelanga lengelanga. Abantu abasesibhedlela kula about 41,000. Abaku-ICU abagulayo kakhulu ngama-11,000. Nxa kubuya kweze vaccination kwele Melika jikelele, on average I think there is 59% abantu abafully vaccinated, then leyinye i 10-12% esiyaphiwa injection eyodwa. So hayi, abantu bayaqhubeka lokho bevasinethwa. Njalo ungathananzela abagulayo abaningi ilaba abangatholi injection ye-coronavirus. E-New York State jikelele, ama-cases amatsha asekuma-5,000 ngelanga. Abantu ababhubhayo i-15 ngelanga. Njalo abantu abavasinethed e-New York ngama-68%. Fully vaccinated. Lokhu kwenziwayo ukuthi ama-companies amaningi e-New York athatha umthetho wafaka i-federal government ukuthi abantu emsebenzini kumele bebe-fully vaccinated bengakaphenduki emsebenzini. So yikho kubangela ukuthi kukhanye i-New York abantu abaningi bakhuthala ukuthi behambe bethola injection yo.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuqhelelana yini endaweni ezihlangana abanengi?
Uma sibheka indaba yamamaski, e-New York State abantu abafully vaccinated kungani bona abale freedom mbijana ekuthini kumele begqoke amamaski ngapi? Ikakhulu ngakhangela emsebenzini eminingi e-New York State, nxa ufully vaccinated wasayina i-form usitsho ukuthi ufully vaccinated ungasebenza ungalayo i-mask, kodwa kumele uyenze i-social distancing. But labo abangavaccinethanga kumele begqoke i-mask sonke isikhathi nxa besemsebenzini. Njalo ezindaweni eziningi-ningi ku-public you know space emajimu kumbe ezitolo emabhar la ku public transportation ezibhedlela langaphi langaphi wonke umuntu isikhathi esiningi kumele ugqoke imask. Kodwa njengoba ngishilo abafuli vaccinated kwesi sikhathi ngathi wabona imithetho yakhona.
Umnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.